kula ezinye indawo ikhansili eyazipha abantu ukuthi beyithengisela khona kodwa abantu kabazifuni ezigridiweyo kuphela zigcwele idust ezinye azilama-toilet azilama-shares kuphonga ukuba yi-ground nje so isithi ikhansili eHarare mbona engathi iphonga uyenza nje ukuthi yenzele ukuthi iyenze ngomthetho nje ukuthi abantu baphiwe izindawo zona zingasoni ndawo ezingasebenzela abantu
kuyini futhi okunye okwenza abantu bengazithandi lezi ndawo siyasizwa lokuthi kobulawayo kumasocha avenue abanye banganabafuni ukuya khona
abantu abakuthandi ngokuthi one kukhatshana lalapha abagadela khona kukhathana lalapha abayenza khona ama-day to day business abo ngisho ukuthi nxa bethengisa umuntu nxa ebalanda ukuthi bebalande khonapho kazokuvele kukhathana like kobulawayo kuma-social road akula la business eyihamba khona ngabi akula la makhombi akula labantu abagadela khona so i-business eningi iphakathi kwi-city center kwi-BD yikho lapho kuba le-activity eningi yikho lapho abathatha khona abantu izimali lakho abathungezelwa from South Africa kumkuru yikho lapho abayenza khona vele ngathi i-business eningi iyenziwa e-CBD not outside i-CBD
kodwa kathesi bayenzani abathengisayo sikhuluma nje
kobulawayo i-city council ibhizi lamavendi ababhizi sisakhuluma ngokuthi i-city council yathi abantu be-register bonke e-dark mall lapho kulama-offices akhona khona la i-city council iyabamukela iyabarejista yasicela futhi ukuthi si-identify ama-places abangathengisela khona izindawo abangathengisela khona so njengama-associations si-identify izindawo babhiza be-city council ne-Friday babe bahamba ku-6 avenue lo-Lawyer.co.za bekhanyela indawo yangkhona bemaka bebona ukuthi i-conducive yini so Bulawayo ngingathi sisasebenzelana kanye amavenda nazi le-city council headline le eyayicelayo ukuthi up to month end ngibona engathi asizo siyibambe both thina amavendazi ngoba baningi the plus la i-city council ukuthi ilungisise lezo zindawo.